lokhu yikuhlukuluzwa kwabantu izimbabwe yonke at this moment isesikhathini sokuhlukuluzwa singakhangela ukuthi i-communication is very key ne-country i-diaspora it's got izimbabwe ile over 5 million abantu abaku-diaspora abantu bakhulume njani lezinini zabo nxa i-WhatsApp le-Facebook bonke lezinto zonke zivaliwe yikuhlukuluzwa kwabantu abantu bezimbabwe sikhuluma so bayahlukuluzwa ngoba i-communication it's a basic human right so nxa kunje so abantu bengakwanisi ukucommunicate lezihlobo zabo kunje so bonke abantu be-diaspora bayakhala bangakhulumeli ezinini zabo besezokuthi banjani abanye bayagulelwa abanye babefuna ukubakwazi ukuthi abazali batshone njani kodwa nxa uhulumende evala konke khonokho uhlukuluzwa abantu kutshengisela ukuthi uhulumende lo uphethe abantu ngohluku and sekuphumele egcekeni ngoba sikhathi sonke umnankagwa wathi engena yena wayezenza umuntu ongani ulomusa uzatshintsha izinto kodwa hhayi izinto azitshintshi kodwa sezi-wesi ngoba sibona abantu behlukuluzwa bengakwanisi ngitsho lokubamba amafoni abanye ngitsho bayesaba lokuphuma bayethenga izinko phandle emlayinini ngoba batshele kwathiwa behlala endlini bengaphuma endlini bayatshaywa izimota ziyatshaywa so abantu baphethwe ngohluku olukhulu okokuthi kathi siyiso sikhathi sokuthi i-international community ingenele imake sure ukuthi kule-peace ezimbabwe ngoba nxa abantu bevalelwe i-communication asikwazi ukuthi abantu bayenziwani engxenye abantu bayatshaywa ngamasosha khonapho sihlezi emazweni singakwazi ukuthi kwenzakalani ezihlobeni zethu asikwazi ukuthi bangaki abafileyo asikwazi ukuthi bangaki abalimeleyo so luhluku olukhulu kakhulu ebantwini
uthiwele ukuthi kulesidingo sokukhulumisana ngobani abamele bahlale phansi bakhulumisane lapho
nambona ingani ama-leaders nje sokumele ahlale phansi akhulumisane ama-leaders from ama-political party wonke so kumele behlale phansi lama-leaders emachurchi lama-traditional leaders osobhuku labochief kumele behlale phansi bayenze national dialogue bekhulumisane ukuthi ilizwe lingahamba phambili njani ngoba khangela abantwana bahamba esikolo ezibhedlela kufile amadokotela lamanesi ayestrikile phambili lizwe bani abantwana bengasuze behambe esikolo yonke into imile ezimbabwe so i-government sokumele ivume ukuthi no lapha sesiyehlulekile buyani sicoceni ngendlela yokuthi sisukume simuve siye phambili kodwa bona sibona umnankagwa kakho laselizweni okutshengisela ukuthi kalandaba lelizwe lakhe lona leli ngoba ngabe ule ndaba ngabe sebuyelile ezimbabwe khathesi by right umnankagwa kumbe uchiwenga kumele bebe bekhuluma bexolisa behamba besiyabona bona laba abantu abalimeleyo labona laba abantu abafelweyo kodwa sikhuluma kunje so akula leadership ezimbabwe upresident wangkhona sikwazi ukuchiyenga besizwe kuthiwa uyerussia wahamba ngefarmachini emangalisayo engasukumiyo ecosta ama-thousands and thousands of dollars